abasitshele zona siyazazi bese vele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana lawo amajahala sekukabile sahlangana lawo mhla ka-23 December sasithembisa ukuthi by end of the 50th season which ukuthi khonapho kuzola nje i-new year kwakufanele kushiye la ma-cues kungasila. Sazohlangana la mhla ka-7 March wasitshela njalo ukuthi hayi by end of March kuyabe kungasela ma-fuel cues. Kodwa kuloku siba worse and worse asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi i-fuel ikhona bahlala besithi i-fuel ikhona. Namhla katokutsha sitshele khona ukuthi i-problem ukuthi kule problem ye-communication ya abantu sebesenza i-panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi i-fuel izakhwela intengo so yikho sebesengathi wonke umuntu sethenga but wonke umuntu oku-ground olemoto yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel wonke umuntu usehamba ku-empty tank akusela lutho.
Kuyini selikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube ngcono?
Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele kushuti ifiri ukukhuluma kwakumangundi uthe usenza ama letters of credit akwanisa ukuthenga ifiri engasenelisa kuse okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini ngoba utheni uqalisa ukubhadala kusukela last week kodwa ngokwazi since last week ngokwazi kwami la babo bonke abalezi muntu akukabi lo mehluko. Asazi kumbe ngeqiniso ngoba ngasitshinisanga lawo ma-letter of credit kodwa ukhulume ngenombolo ezikwanisa ukuthi ute ithi yena ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi ube le fuel eningi ezajova phose amaviki amadata alandelayo. So asikaboni mehle ukuthi naku-ground esikufuna soma-credit note esikufuna ukuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini.
Yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chasi nomnumzana Mangudi?
Okokuqala besibuza ukuthi kanti kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane lalokhu okwenzakalayo ku-ground. Sambuza njalo futhi kanti kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency. Sambuza njalo ukuthi kanti sibona amagaraji amanye athengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwa. Kubangelwa yini khonokho? So yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo sithi hayi khona ezadingisisa akakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle. And ububi wakhona ukuthi uminista laye umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kuminjani.
Lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokhu kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha.
Singazi kwabanye bami but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo. Hayi khona sizahlala senza ama-deliberations sibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonileyo kuyakhanya ukuthi amalunga ephalamende awasuthiseki incazelo kade ziniwa amajaha. Kungani? Ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esitshengisa ukuthi kahle kahle kuzoba le fuel izakwanela abantu bengasangeni kuma-cues.
Sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi.
Kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini yephela uselayinini. Kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke sefuna ifuel. Sibonge ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yi-number one kumbe ebe ne-chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayitola khona. Amalayini kathesi asakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu.